Abahlali laba babikwa bebhalele iziphathamandla ze-MDC incwadi ekuqaleni kwalenyanga bebazisa ukuthi sebephuma babalisa uMnumzana Stanford Kala, ukansila kaward 1, unkosikazi Zwelibanzi Mpofu kaward 2, uMnumzana Limukani Nono kaward 3, unkosikazi Lobukhosi Malila kaward 4, nomnumzana Nkululeko Malumeja okaward 7 eGwanda North. Unkosikazi Lobukhosi Malila uthi watshiyana le-MDC lapho kubunjwa i-CCC.
Ngo-2018 ngangena i-MDC Alliance. Okwamanje kusukusela kuqalisa i-TCC ngangena ku-TCC. So sengingxenye ye-TCC njalo abadala ngokunanzelela indlela engisebenza ngayo bangikhethile ngesikhathi kuthiwa kwenziwa ama-nominations e-TCC.
Ukansila kawathu unkosikazi Zwelibanzi Mpofu uthi la esetshiyane lebandla le-MDC.
Thiso kusithi kuyangena i-TCC. Sahamba ngayi-TCC even imhlanu yemgwazo yitade siyenza. Fika isikhathi sama-nominations abadala ewadini banginominate.
UMnumzana Stanford Kala ukansila kaward 1 omunye wabatshiye ibandla le-MDC uthi akulo bekusenzakala kuleli bandla.
Sisebenza lesi njalo uMunzura ubevele engekho visible esigabeni, ubekhona nje emaphepheni lokuzothiwa sexotha abanye ngale, waxotha labanye ngale. But thina kithi hayi kazake basitshele ukuthi bafuna ukuthi basixotshe, sasihlale yathi sazithulela. Sithi kumbe into engalamsebenzi sesisizwa ke seqalisa ukuthi uyasiclaima.
UMnumzana Limukani Noni ongukansila kwa 3 uthi bathethele linyathelo ukuze kungabi lokuthandabuza kusasa.
Kube sobala kube mgceke ukuthi mina iphathi engisebenza ngayo engiyisebenzelayo i-CCC ngenzela ukuthi kungabi lo muntu kusasa ongabe sekhulume enye into, ngenzela ukuthi kube official babekwazi ukuthi mina yikho engikwenzileyo ngentando yami ngilandela isisekelo sombuso ukuthi lilungelo lami lokuthi ngijoyine ibandla engilifunayo. So thina sesehlukana lawa kudala.
Incwadi yamakhansela lawa yokuthiya i-MDC yamkelwa nguNobhala Jikelelo leli bandla ezansi seMandebeleni uMnumzana Gilbert Dube. Kusenzalo sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwabalandeli be-CCC eMatobo lapho kubikwa kulokungavumelani ukuthi ngubani ozancintisa ukhetho lokudinga amalungu edale lephalamende. Siqoqele unkosikazi Siduduzile Moyo ongumlandeli webandla le-CCC.
Zanominator uBonginkosi Ncube wathola 13 watts. So sesimangaliswa ukuthi kathesi icandidate isibuya ingumadala boyindebele. Cela ukuthi into le ilungisise ntambama ukuthi kusiyafika ikusasa yonke into isiright, uBonginkosi esebuyele endaweni yakhe ngoba ngeke sivote thina, ngeke sivotele umuntu esingamaziyo.
Esikhulumeni se-CCC ezansi eMandebeleni uMnumzana Ntando Ndlela uthi abazancintisa ukhetho bazakwaziwa kusasa njengokutsho kamongameli webandla leli uMnumzana Nelson Tsamisa.
Thanda ukuthi abantu bakuzwisisise kuba lezi zikhundla yikuthunywa, yikudiployo. So nxa ungumntwana ungeza kukhale ukuthi kungani ubaba engangithumanga ezitolo. Nxa ubaba esethume omunye umfowenu ezitolo, ibekezela la uza kuthuma kumbe uyetheza inkuni kumbe uyewukhamana. Imisebenzi mningi, imilando mningi ekhona izaba khona.
Idale le-nomination court lizahlala endaweni ezijeneyo zelizwe kusasa kuze lamukele incwadi zalabo abafuna ukuncintisa ukhetho. Wonke amabandla aphikisayo akukabile lilodwa ebeselethule uluhlu lwabazawamela ukhetho lwalonyaka, khona kumele abhalise kusasa lapho kuhlala khona idale le-nomination court. Ibandla libusayo lona lithi selimelele usuku lwakusasa kuphela ukuthi libhalise nokubhadalela labo kumele bancintise belimele ukhetho lalonyaka. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.